Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Eli chona njani mthokazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 1 kuNkwenkwezi 2019 ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje abantu ababuye eStandis Cape bezothakazelela ilanga labo bebelihlekanyana ukukhombisa ukuthi imisebenzi kayisekho njalo kuliphutha lebandla lezanu osokuqhakathekile ukuthi senzeni ukwenzela ukuthi abantwana baseZimbabwe bangadli imbuya ngoluthi.
Izisebenzi zeZimbabwe zimanyane lezinye emhlabeni jikelele namuhla ekunanzeni ilanga leWorkers Day izikhala ngokuthi imisebenzi kayitholakali kanti lempilo layo iya isibanzima.
Akukho sobala ukuthi khona lalilungelo yini. Imithetho yakhona lokhu kuphokuba kuvalavaleka nje ukuthi ungakubona ukuthi lapha kakucacanga kuyakuya khona khonokho ukuzithatha lezo ndaba. Ukuthatha indaba ufule nto okuthiwa yi-access.
Uphenyo olusanda kwenziwa ngabenhlanganiso ye-Afrobarometer luveza ukuba balutshwana uhulumende bezwekazi le-Afrika abafisa ukuthi imisakazo lamaphephandaba kukhululeke. AbeZimbabwe abasebenza kwele South Africa bathi sebedlela evalweni njengoba zisanda inkulumo ezihlose ukuhlasela izisebenzi zakwamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izisebenzi zeZimbabwe zimanyane lezinye emhlabeni jikelele ekunanzeni ilanga leWorkers Day namuhla zikhala ngokuthi imisebenzi kayikho njalo zisithi impilo iyayisibanzima. Kube le mikhosi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ezigoqela koBulawayo laseHarare. KoBulawayo khona izisebenzi zibuthane enkundleni ye-Stanley Square. Iningi lezisebenzi lezi bezikhala ngokoma kwempilo njalo zisithi kumele ziholiswe ngedola leMelika. Kubika intatheli zindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Izisebenzi ezilihlekana namhlanje zibuthene eStanley Square koBulawayo zimanyana lezinye emhlabeni jikelele ukunanza ilanga lazo ngaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Union behamba ngendikimba ethi "We are at the crossroads, unite, fight neoliberalism and austerity." Ekhuluma kulo umbuthano umgcini sihlalo MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, unkosazana Thabita Khumalo uthi bamadolonzima ngoba ibandla elibusayo lathembisa uZulu imisebenzi eyizigidi ezintathu kodwa lalamhla lokhu beyilindile. UMakhumalo uthi kakuzwisisi ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uthi iholo lezisebenzi kumele likhuphuke lisiyaphi.
Namhla njengelanga lezisebenzi thina njengebandla le-MDC simadolonzima ngoba ibandla lezanu lathi lingena esihlalweni lathembisa uZulu waseZimbabwe ukuthi sizathola imisebenzi eyi-3 million. Namhlanje abantu ababuye eStanley Square bezothakazelela ilanga labo bebelihlekanyana ukukhombisa ukuthi imisebenzi kayisekho njalo kuliphutha lebandla lezanu osokuqhakathekile ukuthi senzeni ukwenzela ukuthi abantwana baseZimbabwe bangadli imbuya ngoluthi.
Unkosikazi Grace Mathe omele abesifazana ku-ZCTU uthi bacela uhulumende angenele ekwelatshweni womkhuhlane wemvukuzane kungelambadalo.
Siyazi ukuthi umkhuhlane we-cancer usuvamile kobomama uyabulala, so siyabasekela sibili 100% ukuthi sihlolwe singakhiphanga lutho. njalo sihole imali ezayenza ukuthi abantwana beyenelise ukuya esikolo.
Unkosikazi Debra Mugasa, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi njengabantu abazisebenzayo kunzima njalo abazi ukuba udaba lokuhola idola leMelika luzaphumelela na.
Ayilanga lezisebenzi lisizwe subuhlungu kakhulu noma silikhoma amareta ukusese lobunzima ngoba asiboni ukuthi sisebenzelane njenge-informal sector. Ziningi izinto okumele ukuthi ngaze yalungiswa nguhulumende kodwa kalungisi lutho. Ayihulo liphansi kakhulu. Singazi njengobana be-suggestele lonele lama-US dollar ukuthi sizaphumelela.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo we-ZCTU koBulawayo, uthi bayakhala ngoba amafekithali avalile njalo umthelo wokubili ekhulwini ohlawulwa nguZulu lapho ebhadalela indleko ezijiyeneyo ngemali e-RTGS iyabasinda.
Siyathokoza kakhulu ngokuthi abantu bakubone ukuqhathe ukuthi babuye lapha. Ake kunjalo njengezisebenzi siyakhala. Sinanzela ubanilizwe lakithi leZimbabwe kuyilizwe elingathi lilizwe elingaphathi kuhle abantu kakhulu izisebenzi. Sinanzela nje kathesi siyakhala ngama price aqhansa zonke insuku. Njalo siqhubeka futhi sikhala ngohlobo esilibonayo olwendaba i 2% tax leyana eyafakwa nguhulumende ukuthi iyahlukuluza abantu. Abantu abahola lutho imali yabo incane, injalo incane babe bethathe le 2% abantu kuyababulala. Sibuye futhi sikhale kakhulu ngendaba yokuthi sesicela amaholo ethu abhekwe nge-US dollar. Ngoba sesibona ukuthi le RTGS efakweyo ayisincedisi. TNF ibhile ibhangisiswe masinye umthetho ufake ukuthi kube ngumthetho ukuthi kube lokukhulumisana ukuthi lizwe liyebambile.
Isakhamuzi sakoBulawayo esingene umcimbi walamuhla wokunanza ilanga lezisebenzi, umnumzana Mandla Khanye, uthi kuqondile ukuhola ngedola leMelika ngoba ibond aliselamandla njalo lentengo yempahla lokudla iqansa malanga onke.
Uqondile sibili ngoba ibond aziboni ukuthi lisisa ngapi. Izinto sezikhwelile, ama basic commodities sekhwelile, isikole ziyavulwa kanje, asikwazi ukuthi abazali bazathenga njani isinkwa bedengela abantwana.
Inkulumo yeZCTU yokunanza ilanga lezisebenzi ibalwe ngumsekeli kamongameli weZCTU, umnumzana John Chirenda, okhuthaze ubudlelwano obuhle phakathi kwezisebenzi, abaqhathi kanye lohulumende. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sizalethulela obekusenzakala njalo ngelanga lalamhlanje ele Workers Day eHarare kusikhatshana nje esilandelayo.
Ngolwesihlanu umhla ka 3 inkwenkwezi lusuku lokunanza ukuqhakatheka komsebenzi wokwethulwa kwezindaba emhlabeni jikelele olwe World Press Freedom Day. Ngakho ke umsakazi wakho we Studio 7 uza kwethulela indaba eziphathelane ngalolu suku. Lani balaleli bethu lilakho ukuphatheka ngokusinika imbono yenu ngokwethulwa kwezindaba ngalezi insuku zokwethulwa kwemibiko lendaba zamanga ikakhulu enkundleni zebulenjini ezinjenge Facebook, Twitter lezinye. Thumelani imibono yenu ephathelane lokwethulwa kwezindaba zamanga emiqotho ku WhatsApp audio kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318.
Uphenyo olusanda kwenziwa ngabenhlanganiso ye-Afrobarometer luveza ukuthi balutshwana abantu ezwekazi le-Afrika abafisa ukuthi imisakazo lamaphephandaba kukhululeke. Bathi ohulumende kumele benqabele ukwethulwa kwemibiko elakho ukukhuthaza ubudlwangudlwangu. Lokhu kuvezwe sobala emazweni angamashumi amabili lanhlanu. Kwele Tanzania, eCape Verde, eUganda laseTunisia kulapho okulabantu abaningi abalombonolo. Uphenyo lolu luveze njalo ukuthi imisakazo iyo elalelwa ngabantu abanengi kulandela umabonakude. I-Afrobarometer ithi abantu abanengi abahluphekayo, abangafundanga, asebekhulile, abahlala emaphandleni, labesifazana, kabenelisi ukusebenzisa konke lokhu okugoqela njalo ubulembu be-internet. Uphenyo lolu lwethu lwengesikhathi kulungiselelwa ukunanza usuku lweWorld Press Freedom Day ngolwesihlanu. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxhume umnumzana Rafael Khumalo owayengumqondisi wenhlanganiso yezindaba e-Alpha Media Holdings.
Usupho esilalo vula khathesi uzakuthi hayi ngibe ngidlalele lokho kwi-radio station benalokho kodwa konke okungama-radio station lokho kukulalele kuvele kusuka endaweni mbizanye konke. So ufuna ukuthi kube le ngatsha eziningi njengobana kulamaphepha ama-independent nalabo newsday nalabo daily news ngabe lezi ndabeni kukhona into efanayo. Nga kukhona efana lowo ufuna ukukhuluma amange tshela abantu into eyize leze nam lezi ezinye imsakaze ngitsho yabe indani izimele yodwa ila izaba lakho ukuthi itshe ukuthi hayi lokho elikutsho kungamanga akuzange kwenzakala. Amazwe amaningi kulama radio station amaningi kakhulu kulokuyilizwe okuncane ngaye ngahlala kikho kuthiwa yiLesotho. Kulama radio station angikwazi kumba ngimafika kwi-60 kumbe kungaki khona. Kodwa i-population is 2 million, thina sile 14 million. Kulama television station athiyene, abantu abali, akulampi abantu abavusile ukuthi bafuna ukuthatha umbuso. Konke khonokho kwenza abantu babe phambili nasalele ngemuva. So i-fake news endaweni ezinjalo kayisebenzi ngoba omunye uhlathi uthe wena omunye athi nansi evidence lapho eZimbabwe ukhuluma nge-V11 ahlathi nansi V11
pho-ke nxa sesikhangele udaba lwemithetho Baba Khumalo kambe imithetho lawo iyayenza yini ukuthi iintatha zezindaba zingethuli kahle imbiko
uyazi ukuthi eZimbabwe uzuphosa ukukhali ngembezi ungabona umuntu esephula umthetho awukhethelekile uba lipholisa elephula umthetho elithaya umuntu egcekeni kungamelanga ukuthi limthaye kumbe ngumuntu owonayo ukuthi umthathe umpikitsha khona phana uyazibuza ukuthi mhlawumbe xa ngithathe umpikitsha omunye uza kuthi lambu abethi awulalungele ukuthatha umpikitsha loya. Nxa ngitshela ngithi na umpikitsha utshengisa indaba eningi kakhulu xa ngingasanelanga ukuwuthatha leyo mpikitsha kutho uthi khonaphana sengivele ngazenqabela nganqabela uZulu ukuthi abone obubi okwenzakalayo kanti ngikhulume ngempikitsha kumbe umpikitsha womuntu odobha umumbe emgwaqweni etareni kumbe ngumuntu wempikitsha engithe mina ngotshaywayo kumbe ngodutshulwayo kumbe ngulowo ogijima ngesikubu obhadala ipholisa konke khonokho ukuwuthatha leyo mpikitsha akukho sobala ukuthi khona lalilungelo yini imithetho yakhona ilokhu kuphoka ukuba kuvalavaleka nje ukuthi ungakubona ukuthi lapha kakucacanga angithi ngikhulume ngalokhu kuya kuya khona khonokho ukuzithatha lezo ndaba ukuthatha indaba kule nto okuthiwa yi-access uyenelisa yini ukungena ebhodweni sithi thina uze kuthiwa hayi kule nto engahambi kuhle ezinara bangaki abenelisa ukufika khonapho mbe kuzinara mbe Ministry of Information ku-Ministry of Transport wenelise ukuwathola lawo maphepha uyakuwathola kule i-IPA lokhu ikhona ngithi ithi yona yina ukumele ekunika ukuthi nxa ufuna ukuwabona lawo maphepha kumele ubhale incwadi kumele uthini ucele ukubona lolalolalayo umalowo magcina aphendule athi kube yinkalakatha yendaba ungakaliboni lelo phepha. So khonokho kwenza ukuthi ukucubungula izindaba kungabilula ukuthi uZulu azokwenzakalayo kungabilula yikho laphana engikhulume ngomehluko phakathi kokubala iphephandaba le-South Africa kumbe le-UK lokubala iphephandaba lala elanga le-South Africa liyabe lijikile litshengisa ukuthi umuntu becubungule elalapha liphongukuphalaza nje phezulu izinto eziningi kaziphumi.
Umnumzana Rafael Khumalo wayengumqondisi wenkampani yamaphephandaba e-Alpha Media Holdings obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Kulevtoku lamhlanje sikhangela ukunanzwa kwelanga lezisebenzi eleWorkers Day lamhlanje. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Amabandla ezombusazwe awamazwe ezwekazi leAfrika awezwekazi leEurope aphakathi kokukhankasela usekelo ukuze amalunga awo akhethwe ukungena kudale lePhalamende ele-EU Parliament. Lolu khetho lukhangelelwe ukwenziwa mhlaka 23 lo mhlaka 26 kuyona le inyanga. Ingxoxo yezicubungula izombusazwe zithi usekelo lwebandla elibusayo kwele South Africa LANC lulakho ukwehla okwamagama kukhetho lalonyaka olwenziwa mhlaka 8 kuyona le inyanga. Ngemva kokunqotshwa kukhetho lwabo manispala emadolobheni amaningi elizwe ngomnyaka ka-2016. Inkokheli ye-ANC eningi ibhekane lamacala enkohlakalo njalo uzulu walelo lizwe ukhala ngokuthi lokhe kulobandlululo olwatshiywa ngumbuso wamabhunu. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Elemelika lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzahamba ngonyawo lwakudala njalo ukhanya engazimiselanga ukuletha inguquko kwezombusazwe ngoba eqhubeka ngokuhlukuluza uZulu weZimbabwe lokwephula amalungelo akhe. Lokhu kuphume emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso ye-Center for Strategic and International Studies khonapha eWashington DC namuhla ngenjongo yokuhlaziya umumo wendlala eZimbabwe. Ekhuluma emhlanganweni lo umsekeli kaMabhalane obona ngobudlelwano bukahulumende weMelika lamazwe aseAfrika uAmbassador Matthew Harrington uthe uhulumende weZANU-PF ulokhe esehluleka ukuhlonipha amalungelo kaZulu njalo ehlukuluza abaphikisana laye.
The use of state sanctioned violence against civil society, journalists, opposition members, and union leaders will be familiar to longtime Zimbabwe watchers, and it has undercut claims that the country is on a new path.
Ukuhlukuluzwa kwabenhlanganiso ezizimeleyo, intathele zindaba, abenhlanganiso zezisebenzi, kanye labamabandla aphikisayo, kuveza ukuthi uhulumende weZimbabwe usahamba ngonyawo lwakudala. Kodwa siyavuma ukuthi akhona amanyathelo abukekayo asewathethe uhulumende kwezenotho. Kumele ngikutsho ukuthi ukuphumelela kweZimbabwe kuzakwenzakala kuphela nxa kungaba lenguquko kwezombusazwe. Okudanisayo yokuthi asiyiboni linguquko.
The government is saying some of the right things, but it is falling short when it comes to concrete actions.
U-Ambassador Harrington wengeze wathi nxa uhulumende weZimbabwe efuna ukuletha inguquko eqotho njalo efuna ukwamukelwa izizwe zomhlaba ngezandla zombili, kumele esule imithetho encindezelayo efana lephosa kanye le-AIPA. Uhulumende uthi seqalisile ukuguqula umthetho wephosa kodwa abebandla le-MDC bathi inguquko le kayitsho lutho ngoba umthetho omutsha obunjwayo uzifananela lowakudala. Omunye obesemhlanganweni lo ngumcebisi kahulumende weZimbabwe njalo eyingcwethi kwezenotho umnumzana Ashok Chakravachi, yena okhale ngomthetho owethulelwa uhulumende weZimbabwe yiMelika oweZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act izidera, esithi uphazamisa uZulu njalo uvimba intuthuko. Uthe umthetho lo wenqabela abatshali bezimali ukuzevula amabhizimusi eZimbabwe.
Now what Zidera does is it actually makes it difficult for
umthetho weZidera uvimba eZimbabwe ukuthola usizo kunhlanganiso eziphathisa amazwe omhlaba ngemali. Nxa ucabanga ukuthi umthetho lo gawula umthelela omubi kuZulu weZimbabwe, kahle ngikutshele ngokwangehlelayo mina. Ngilo mntwana ofunda khona pha eMelika ngike ngazama ukumthumela imali yeschool fees ezinkulungwane ezine zamadola nyakenye kodwa ngehluleka ngenxa yezijeziso.
Kodwa isiphathamandla senhlanganiso ye-US Agency for International Development, USAID, eZimbabwe, umnumzana Jason Taylor ukulandule lokhu esithi okwenqabela inqubela phambili eZimbabwe yikwehluleka kukahulumende kamongameli Mnangagwa ukuguqula izenzo zakhe.
I would argue what prohibits investment in Zimbabwe is a lack of economic reform.
Okwenqabela abatshali bezimali eZimbabwe yikwehluleka kukahulumende ukwethula inguquko ezwayo kwezenotho kanye lokungahlonitshwa kwelungelo loluntu.
I think to point to sanctions is to create a straw man.
Uhulumende weMelika uthi lanxa engavumelani lohulumende weZimbabwe kundlela amele ayilandele ukuze ilizwe libuyele esimeni esihle lomnotho walo uthuthuke, uzaqhubeka ephathisa uZulu ngenhlelo zentuthuko ezijiyeneyo ezigoqela ukuncedisa abalambayo ngokudla. Njengokuthembisa kwami, asiyeni eHarare sizwe ukuba na izisebenzi iza kulelo dolobho zilinanze njani ilanga lamhlanje eleWorkers Day. UMavis Kama uyalandisa.
UZulu weHarare obuthane enkundleni yedzibara Sekwa Stadium wamukele ngenjabulo enkulu ukungena enkundleni komkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Jamisa okunguye kuphela oze kulo mkhosi phakathi kwenkokheli yamabandla abengxonziwe ogoqela iZANU PF. Oze emele umphathintambo wezisebenzi umqondisi kulolu gatsha uMnumzana Langton Ngorima uthi uhulumende uzimisele ukubona ukuba izisebenzi ziphathwa kuhle ngomqhatshi. Ngaphambilini umphathintambo wezisebenzi uDr. Sekai Nzenza ube lomhlangano lentatheli zindaba emahofisini awenasa lapho aphinde amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa wokuthi yena lenye inkokheli kahulumende bakhathazekile ngesimo esiselizweni sokukhwezwa kwentengo yempahla lokudla mahlayana.
But as you can understand, business often does what it likes and it's very difficult to control. But as the minister, I do acknowledge that the price hikes are hitting.
Kodwa unobhala jikelele enhlanganisweni yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, uMnumzana Jafet Moyo, yena obegqoke impahla efana legqokwa izibotshwa njengesibonelo sokuba usentolongweni lanxa engelalo icala alidalileyo, uthi kuyajabulisa ukuba uhulumende laye esekubona abakade bekukhuluma sonke lesi sikhathi ukubana into zingamanga kuhle elizweni kwezomnotho.
Kuyasijabulisa ukuzwa ukuthi uhulumende uyavumelana lathi ukuthi izisebenzo kwamanje siphakathi kwenkinga, indaba yomthelo, indaba yemali, indaba yemsebenzi. Nxa uhulumende ekubona esesikumelele ukuthi sikuzwe bekukhuluma ukuthi baza kwenzani ukuze beqede lokho.
Umoya uthi kungalesi sizathoke esithi kakudingeki ukuba iziphathamandla zikahulumende zibahlukumeze lapho bethe bayibonisa ukuba kukhona osekonakele.
Njalo sesikukhangeleyo ukuthi nxa thina sibancedisa ngokuthi pinpoint ama-issues sifleka out ukuthi izisebenzi zilodubo olunje sikhangelele ukuthi kona bengasikhathazi, bengasibophi. Nxa sikhuluma labaqhashi ukuthi intengo kayehliswe, iholo liphezulu, sikhangele ukuthi uhulumende engaze wabuya ke abuye phezu kwethu.
Utshengise ukulijabulela inyathelo eselithathwa nguhulumende ukutshutshisa ukwenziwa libe ngumthetho ibhili elizokhuluma phezu kwezokuxoxisana phakathi kwezisebenzi abaqhatshi lohulumende ele tripartite negotiating forum TNF.
Yes, the TNF bill is a partisa. Ebuli baleni kwalo. Sakumelana sonke. Kubengani siyakhonona nje ukuthi kuthatha isibanga eside ukuthi libe ngumthetho. Ngokuthi sibone ukuthi kathesa abulami ma meetings eTNF ayenzakalayo. Ngokuthi akulamthetho oyiwo oregulator ukuthi siyabe sihlangana njani sikhulumisana ngayiphi indlela.
Zize ngobuningi bazo yisebenzi lanxa inani lazo lonyaka belehle kancinyane kule lanyakenye, uMoyo athi kubangelwa yikuthi ziqhubeka ziqunyelwa imisebenzi, amankampani evala kokuphela, inengi sekungabaphila ngokuthengisa besesaba ukuchiya imikambo yabo ukuyaphatheka kulo mkhosi. Umgcini sihlalo ohlangothi lwabesifazane asesebatsha ehlanganisweni eye-Commercial Workers Union of Zimbabwe esigabeni sangempumalanga yeHarare region egoqela iHarare, Bindura leChitungwiza, uNkosazana Anita Zimbago uthi usuku lwalamhla luqakathekile kakhulu kuye lezinye izisebenzi.
Lekho liqiniso, kumele ama-rights ethu singomama ahlonishwe ngoba thina singabafazi sihlangana lento eziningi ezishiyeneyo lwezamadoda. So I feel ukuthi abomama they should be more, baqakathekise more than amadoda ngoba thina sihlangana lento eziningi ezishiyeneyo.
Umkhosi walamhla ungenwe yisebenzi abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu ezehlukeneyo, abenhlanganiso yabaqhatshi eye-Employers Confederation of Zimbabwe, EMCOS, ummeli wenhlanganiso yezisebenzi emhlabeni jikelele eye-International Labour Organization, ILO, eZimbabwe, uNkosazana Hupuleng Pororo, iziphathamandla zikahulumende kugatsha lwezisebenzi, ingcwethi kwezomnotho, umkhokheli webandla le-MDC, uMnumzana Nelson Chamisa, kanye labekade belibazisuzulu ngendlela.
Siyabonga Gama. AbeZimbabwe bona abasebenza kwele South Africa bathi sebedlela evalweni ngoba besesaba ukuhlaselwa izizalwaneza kulelo lizwe.
Izisebenzi kwele South Africa bezithe kwaqa elizweni jikelele embuthanweni yokukhuluma ngokuhle lokubi emsebenzini yazo. Kodwa ke njengeningi labeZimbabwe abasebenza kwele South Africa, uMnumzana Gretman Mkhwebu uthi leli langa libakhumbuza nje ukuthi bangumabona bulawe.
Ikakhulu thina izizalwane zeZimbabwe kunzima kusinda kusehlela. Noma ungalimala noma uya kupension uzohamba unjalo, ngeke uthole lutho. Ubuhle esibenza ubonakala. Kuyikho sihlaselwa, sibulawa, sibotshwa, sithathelwa esilakho kusakwamalanga. Ngitsho nala esirenta khona endlini zama-South Africa asiphathwa kahle, kodwa irent esikhokha yiyo efundisa ingane zabo ema-university.
Abachayeli bamaroli abeZimbabwe laba kwamanye amazwe baqhubekela phambili behlukunyezwa yilabo abathi babathathela imisebenzi. Kuzehlakalo zokutshengisela kwezakhamizi okumemetheka endaweni eziningi zelizwe emavikini adluleyo, esinye sezikhalo zabebetshengisela laba yikuthathelwa imisebenzi ngaba kwamanye amazwe. Abakwamanye amazwe abenza imisebenzi etshiyeneyo efana lokuvula izitodlwana emalokishini, labo bathwele amagabha avuzayo ngoba kuthiwa lawo mabhizimusi kufuze abe ngawesizalwane zakwele South Africa. UNkosikazi Mercy Mbundla uthi basebunzimene okokuthi kufuze loba uhamba uzifihle kungaziwa ukuthi ubuyaphi.
Ayikho into emqoka esingathi siyayithakazelela ngoba sisebenza sisevalweni, uzuthi lanxa uhamba endleleni labantu ohamba labo kumele uhlale uqaphela njalo ukuthi uhamba nje uyazi veza yini ukuthi ubuya kuphi nelizwe.
Ngenyanga ephelileyo kuqhamuke ukuhlaselwa kwaba kwamanye amazwe besetheswa umlando okubangela konke okuhlupha izalwane zakuleli. Kodwa kunobhala jikelele lwebandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngabutho Mabhena uthi asikho isizathu sokuhlasela abakwamanye amazwe.
Siyabonga tshale zansi kwanelo kwalamhlanje mthwakazo livalelisayo ngontungamili Nkomo Matukanduna bafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.